Ukutshengisela into engibona mina iyinto ekahle kakhulu ukuthi abantu bakhone ukuzi-expressa ngoba ukhetho olwenzakalayo alizange linikeze engingathi mina i-confidence ukubana lwenziwa ngendlela eyiyona. Ngakho I think kulilungelo labantu ukuthi batshengisele ukwenzela ukuthi bakwazi uku-expressa the way ababona ngakhona izinto ezihamba ngakhona ekhaya mayelana lokhetho. Sibonile ukubana even i-report evela ku-SADC iyasho nayo ukubana kukhona okuningi okwenzakalayo okwenza ukhetho lukamhla ka 23 lungadibani lama standards awe SADC aba expecta ukuwabona ma kusenzeka ukhetho, and therefore abantu I think abaphathekanga kahle ngokwenzakalayo lilungelo labo I think ukuthi batshengisele. Well, ekhaya siyazi ukubana abantu balovalo banokwesaba ngoba sabona kudutshulwa abantu ngokhetho luka 2018 abantu bafa, and therefore I think abantu baphila evalweni ekhaya. So sokusalele thina esingaphandle esikwaziyo ukuthi siye kumihlangano efana le-United Nations ukuthi siyetshengisela lapho ukwenzela ukuthi umhlaba jikelele wazi ukubana njengamaZimbabweans asivumelani lama results okhetho lelo.
Khona ukutshengisela lokho siyakubona ukubana abantu bebehlala betshengisela minyaka yonke lalapho kusabusa umongameli Robert Mugabe. Kodwa kwanceda yini ngesikhathi lesana, njalo kuzanceda yini kathesi?
Ukutshengisela kuyanceda isikhathi sonke ngoba kuvula amehlo alabo ababe bengakwazi ukubana kule problem ekhona elizweni lakithi. Though singathi mhlawumbe akubonakali kangako ngotshintsho ukuthi kuyanceda, I think okusalayo ukuthi utshintsho at least ma lubhekwe ngamazwe angaphandle ekhangele kwele Zimbabwe ebona izizalwane zeZimbabwe eziphakama, kuyanceda kakhulu ukwenzela ukuthi ngokuya kwesikhathi lawa mazwe abona ukuthi lento eyenzakala eZimbabwe akusinto enhle, balakho ukuthi labo baphakamise amazwi abo bekhuthazisa ukubana ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngendlela ekhanyayo njalo futhi e-transparent eyenza ukubana kube ne-confidence elizweni laseZimbabwe. Njengoba khathesi kunje sizobona ukuthi awekho amabhizinisi azofisa ukuthi aze azoyenza ibhizinisi eZimbabwe ngoba leyo transparency ingekho. Therefore ukuhlupheka kwabantu kuyaqhubeka kusiya phambili, but ukutshengisela kusiza ekuthini umphakathi wazi ukubana kwenzakalani, njalo futhi ubone lapho ongazama ukuthi usize khona ukuthi mhlawumbe bakhulumisane lohulumende ukuthi utshintshe indlela zawo noma bafake eminye imithetho ukuthi ifostele uhulumende ukuthi amamele izifiso zabantu.